Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nkomo ngesikhathi abanye besithethesa umuyi icala lokuthengisa isizwe samaNdebele.
Sinale Speak and Coalition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo.
IParliamente ye-Africa, iPan-African Parliament iqhube umhlangano wayo wakuqala uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira weZimbabwe osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale abanye besola ukukhethwa kwakhe.
I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira.
Bayakhala abazali ngezikolo esezibhadalisa imali yama-school fees eqathaniswa lesisindo sedola leMelika.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona, ezizakala khona, kungakabi lapho imali esiwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nyongolo Mqhabuko Nkomo ngesikhathi abanye bemethesa icala lokuthengisa isizwe samaNdebele. Unkomo wabhubha ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1999 eleminyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba minwembili lambili 82. Abanye bathi uNkomo wathengisa isizwe samaNdebele ngoba wayeke waphiwa ixesha ngabelungu elokukhetha ukuthi isizwe samaNdebele sixoxebuke kweleZimbabwe yena wala. Abanye bathi njalo uNkomo wayengamelanga asayine isivumelwano se-Unity Accord lomnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-1987 esabangela ukuthi ibandla le-PF Zapu liginywe ngelezanu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lizahlala limkhumbula uNkomo njalo libuka imisebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe.
Sinale Citizens Coalition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhlaka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusithiya kwakhe, kodwa sikhala sithemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo saphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi zinsuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketa abatshabi. Akulakula, akulamthiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina abe-CCC sithungamela ngubaba u-Advocate Chamisa. Siyabonga imfundiso wasitshiyela yona njongo kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela England befuna ukumcitsha. Wahlupheka umdala waze wangena phansi, kodwa khathesi sesibona iningi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe. Bamzonda ubaba uNkomo waze washona. Abanye bazigqaja ngeunity accord, hayi Chibo, ubaba wavuma wathi ukunceda lokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina, kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo, wathi ngena nini isikhathi singafika kube selithiya. Thina besisi siyabonga ngoba konke owakusezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha. Kazange efune udlame, kazange efune inketa abatshabi, wafuna ukuhlala abantu bazothile, abantu belothando bethandana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Udaba lokuthi uNkomo wathengisa ilizwe lumemetheke ekuqaliseni kwayo nale inyanga lapho umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo atshele khona umhlangano webandla lakhe oyenzelwe ePlumtree ukuthi impela uNkomo wathengisa isizwe sikaMthwakazi. Lokhu kubangele ukuthi abalaleli beStudio 7 abaningi basithumele imbono yabo ngalolu daba. Ngisizwe omunye wabalandeli beStudio 7 esola labo abathi uNkomo wathengisa isizwe.
Mina ngumama okhulile engake ngizivezi igama la. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi uNkomo wathengisa ilizwe. Nxa eza ukuthi uNkomo wathengisa ilizwe, walithengisa ngayiphi umngeli uNkomo le? UNkomo wayevikela iGugurahundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba, isekuthi wathengisa ilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka, ephume esiyakhatshana esiyalwela ilizwe, ehamba amazwe ngamazwe lela ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngali ithengise bani, wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wenzani elizweni?
Hello ke ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe. Sizalethulela ngokujulileyo udaba lukamnumzana Nkomo iviki yonke ezayo. Thiyani indlebe. Idale lePhalamende yamazwe awezekazi leAfrika, iPan-African Parliament, izolo iqhube umhlangano wayo wakuqala wokugqoqa inhlelo zayo esigodlweni sayo kwele South Africa, uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira oweZimbabwe osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale, lanxa abanye bebesithi ngabe engakhethwanga ngoba elembali yokwephula imithetho yeZimbabwe njalo esazakala ngokuthi ulilunga lebandla leZANU PF yena eyinduna okungahambelani lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Jarumbira usehlangane lomnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla eliphikisayo eSouth Africa ele Economic Freedom Fighters, elingelinye lalabo abakhankasela ukuthi athole lesi sikhundla. UMalema umthayele ihlombe uJarumbira ngokokuqala ukuthi kukhethwe umuntu ovela kumhlubulo wezansi emaNdebeleni ukuthi akhokhele leli dale selokhu labunjwa ngomnyaka ka-2004. Leli dale labunjwa ukuhlaziya indubo ezibhekane lezwekazi le-Afrika. Umkhokheli we-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi ibandla lakhe lakhankasa labanye balo abemazweni agoqela eleNamibia, Malawi, Zambia, Swaziland, Liberia, Lesotho, leSouth Africa ukuthi umnumzana Jarumbira anqobe kukhetho lokudinga umkhokheli waleli dale. Umnumzana Ndibali usole abaxothoza umnumzana Jarumbira esithi ukukhethwa kwakhe akuqondananga laye yedwa kodwa kunikeza isithunzi umanyano weSADC. Uqhubeke wathi ukukhethwa kukamnumzana Jarumbira kubonisa ukubambana kwamazwe eAfrika lokuhlonitshwa kokuqhubelana intambo zokukhokhela leli dale.
Tina is EFF Zimbabwe, lati we've been on the forefront. If you follow ama Twitter, I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli we Pan Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira as president we Pan African Parliament. We are very excited and very encouraged ukuthi Africa is moving towards direction here unit. We are very clear ukuthi iSADC deserved a presidency in Pan African Parliament. We've been pushing very hard. EFF Zimbabwe, EFF South Africa, EFF Malawi, EFF Zambia, EFF Namibia, EFF Liberia, EFF Swaziland, EFF Lesotho, and wonke ama EFF nje jikelele. I am very excited. So tina njalo siyavuma and siyakuthokozela kakhulu ukuthi iZimbabwe as a country within the African continent eSADC yiyo esithole ukuthi ibe lo president we Pan African Parliament. It's not about Jarumbira, it's about Africa. It's not about Zimbabwe, it's about Africa. So akula nto ukuthiwa uright kumbe kakho right. Tina, we are excited ukuthi uJarumbira, a son of SADC, has been elected ukuthi ebe president we Pan African Parliament. We are very thankful to uComrade Julius Malema, uCommander in Chief we EFF Africa, we EFF yonke jikelele, ukuthi he was right at the forefront in fighting for a presidency ukuthi ibuye kuSADC. You will remember ukuthi last time I Pan African Parliament ya ajena because ama East, Western and other Africans were refusing to understand ukuthi it is our turn as SADC. We congratulate uComrade Fortune Jarumbira ukuthi hayi sithi amhlophe, sithi let us work together, let us move towards the unification of Africa. Let us move together in making sure ukuthi Africa iba borderless. We need the Africa LO one president. We need the Africa a very clear about its resources, a very clear about its land, a very clear about its history, its culture, its community. We are very clear. We are very excited.
What do abanye basola bathi umnumzana Jarumbira kasilungelanga lesisikhundla ngoba imbali yakhe ayinhle kwezombusazwe lamalungelo olunye kumbe ngabe kukhethwe omunye we Southern Africa.
Tinabe EFF, we have said ukuthi election le ekadikhona ye Pan African Parliament is very clear ukuthi is about Africa, is about SADC, is about a rotational presidency. The principle ye rotational presidency ye Pan African Parliament, that's what it's about. Laba bathi uJarumbira this and that, tina we do not agree and we do not care. Tina we are focused on moving towards a unified Africa, moving towards a borderless Africa, and making a statement that the Pan African Parliament must be rejuvenated, it must be redirected, it must have a clear program as to where it must go and where it comes from. So Tina, we are not very much bothered about the person. Tina, we know very well what is about Africa. It's about the future of the continent. So we cannot be diverted to focus on the person instead of what we have just won. We've won and this is the case. And we are very excited and we continue to celebrate.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obeqoqa ecingweni le Studio 7 esebilitane. Okwam manje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yozokwethekelelwa kwelizwe eAfrica Sun Limited isizasuka eKingdom Hotel edolobheni leVictoria Falls, lapho kade iyiyo ehola liwetela ngenxa yokungavumelani labanini bayo ibhanga leFirst Capital Bank. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lomunye owesifazana uChipo Rutsaba owakobulawayo obhubhileyo ngemva kokunatha itshefu. URutsaba ubikwa etholakele endlini esaphila ngomunye omsebenzelayo wasemusa kumakhelwane lapho abazame ukumhlanzisa itshefu ngokumnathisa uchago kodwa kwehlula. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Igama lami nguVela Mgomo, ngivela eBruna Bank. Ngiyalibingelela lonke bantu besiziyo seven. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo wathiya ekuthengisile. Ya, kukubi kabi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehafa, kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hhayi ngasithiya ngakuhle. USmith wayefuna ukumnika imathebele lenti 1977 wala manje kathesi nxa sokunye lapho kukhona nokuthi sesicolonize nabantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha leli sunezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe ngesishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwa sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isishona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hhayi siyaphila akuyezwakala izindaba siyazimamela kusakomalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hhayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi kona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abanye abantu kabalazimali wani ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingala mali yalo kunzima laphana abantu bakithi. Wonke umuntu olaphana ma uthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungase ngoba abantu bathwele nzima namangalekhe ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku-right ye ngamanga la akhulunywayo kwathinity but bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo khona ukubona ngaphinye abantu sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo. Hayi
seribonani seribonani isidi sizini seribonani hayi sinekhulumayo ngukhrisi mkhrisi ngisike ngigwalati umabhalabhala kompofu ngale kwesasana esifile. Hayi nginemeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abantu ngikhuthaza abathi ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesiginyiwe bakithi sazalela ukuhluphekina namuhla lokhu esihluphile sambi yathi umuntu omutha kodwa ngapho ugizi lezane ungumuntu onjani ngikucela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi ukuthi siyovota singagcina lo nyaka umnyaka wethu ngesikhiye 2023 umnyaka wethu othi siwine.
Ngiyabingelela kwistudio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli mona lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungibono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje so sikhathi sokuthi mina ngoba ngilomhlobo kumela lomhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo angeke kusebenzele lokho into ezosebenzele ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo selibusini yake yi-42 years. Ayikho into nje enzakalayo instead kudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF
ungangena iCCC is fine, is up, MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje change. Ichange ukuthi ngubani owinileyo, akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze isohlala lokho esikhala segovernment, sifuna ukuthi sikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba, kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo party ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse two terms or one term is fine ma abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi akunqonyelizwe abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi lokho akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva new generation ithole ilizwe lilunge sizana ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye sengiyofayithayo akazi uyafayith ufayith into angazange ayibone so into emele ibe khona ukuthi sibambane konke okuzolunga ngokubambana hayi ngokuthi basho bacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizala Mpumalanga wathi wathi akusebenza ngiyabonga
njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP ama-MRP 9 lawa it's not fair man okwenzakalayo it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi bezama ukudistebhol umzabalazo wethu no akukho right mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimajele igold la wenziwani ngendaba yokuthi ngiwayiphi bani hayi babengenzi njalo kuthi laba abantu abenzangalutho laba benzangalutho silazi bona basimagisa igolide labo besihlala benza amacala benyamalelisa abantu everytime emini nebusuku why besenza kanje why bephatha kanje bafowethu bona behlala besenza amacala case after case awenzeka amaphokwaphi ilizwe umuntu noma ubani bani uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zeyiduze yakhudulana zimpumputhe zonke abantu ilozela umuntu okwagula ipoizen ayiphume engqondweni la ayiphume ipoizen engqondo bonke laba abantu abafakelana amatefu basangene nje umsangano nje odozakalala ngiye kuthi ulizwe lomongameli abantu bompuzo edlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besezizinto bawona lapha abakhona even sikhuluma namanje sokhona abakona okukhulu manje angeke sithule sebesekho sikhuluma vuka mthokazona
ye salibona ngestudio 7 yakhulumisa okhulumayo uzenzele ijagwane elikhulu koplampu kosihoko hhayi mna ngithi nje abantu bakamthokazi ungathi bengasho ukhuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye itshe esivivaneni sichaseni into yakithi sesihlukane nento zase-next door esihlukane nabo-3+3 sihlukane nabezana sike sizenzele okwethu inqola indebele ungazibona nje esathweni hhayi bazayenza ncani kona okwenza yeza kuphumelela uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyakukhuluma khona okutho njalo ngekho ezweni lakini ezwane kuhamba so ngithi bantu bakamthakazi ababevuleke izindlela leke besupport into engeyabo ngiyabona
nani bafakazi bethu abahle bakastudio 7 hhayi siyalibingelela hhayi nasiziphilele kumbele njani lina bonke ochris gande ontunkameli nkomo abafakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona divele njengoba siyabona iphumile i-100 bond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani ilo ncedo lwani i-100 bond lezanupf yayo siyahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo
salibona studio 7 injani hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi madoda hhayi lapha kunzima la siyakubona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnankakho ha kunzima madoda umbuso wamasosha madoda heyi
asazi saphephela kuphi thina amasosha afangana ezikhundleni bafuna ukwenza wenkanga othi noma umfane ngawina uthiphe isimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso oro bekwazi ukuriga la ngale masingaye court siyakwazi wathemba umalanga akunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu sivoteni namayisa register sizamele ukuvota bafowethu singabuyele emuva sivoteni madoda yeah patona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakho kodwa siyabona ukuthi mangenzeka masingayifake court abazi uma labo khona ngabe uzaba back up uzaba visela back to ngoba inhlali yenze akukho madoda kukho ungapheli madoda kuzaba phelela ambuso wamasocha sibeke umbuso wamasocha matek yeah kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho ungapheli uNkulunkulu kadawa ngathi sonke bafowethu hayi siyabona ukhulumayo uPetros wakuhlala nasempumalanga wakuzalwa ngumselupane yabona Studio 7
Siyabonga lathi ke lawo bekungamazwi yenu lini abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu +12024650318. Bayakhala abazali ngezikolo esizizabhadalisa imali yama-school fees lezinye indleko zemfundo. Iqathaniswa lesisindo sedola lemelika kusetshenziswa isilinganiso sebhanga. Lokhu sokwengezelele ukuhlukumezeka kukaZulu okhala ukuthi iholo lakhe lokhu lingakaqathaniswa ledola lemelika. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola lemelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena kala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise. Uthengeni imfundo uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwefee nge-US dollar abadala abaningi bazayehluleka.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yasemelika ungakalinganisi i-school fees lemali yasemelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu. Ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yasemelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe bangabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa kabayekhipha imali elingana leyasemelika.
Unkosikazi Samele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe. Lama rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi i-fees ayibhadale ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thabungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola lemelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender, and no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Kuphangelelwe ukuba abanye abantwana bazakuhluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola emelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-$365 emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo ngobathabile masuku.
Siyabonga bathabile isikhathi du sesidliwe ngumangoye. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ozayo, kodwa ke ngempela sonto linelisa ukulalela indaba zakusihlwa 7:30.